Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 ngcwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West, lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584 kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugxile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa #ZimbabweanLivesMatter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxelo nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obe ukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokho ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lo mbhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengisele ukuthi kabahambisani lalokhu esikubiza sithi corruption. Okungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumende uthumele ibutho lamapholisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumene uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapholiseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengatshengiseli. Abantu bagcine sebezihlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesa uzange kwenzakale lokho, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedani lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili. Umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokhu eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU-PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama journalist. Siyakugxeka kakhulu, yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU-PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mutshehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. I-High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa ichefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. Umtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi umtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba lamhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanje ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ukusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani ngumuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo kubuhlungu kakhulu, akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Akuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kuwe obala ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange lokho esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khona.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
Umtshehiwa yena ngiclient yethu, ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela achawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kala mpontshi. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAKI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADAK njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule. Kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi kanti iSADAK le AU izazingenile sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani. Njalo asingeke size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala into sokumele ukuthi ngabe iSADAK kumbi AU isishwa isike yaishwa istatement njalo yakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yikho okuqakathekileyo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweta elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe. Le iStudio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkhomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. UChimetsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elwisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikitsho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflag yeZimbabwe. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarbonani, sarbonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkaya kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Votela umqondisi moyo. Kunini sivotela izano PF, sivotela omnanga kwabonke ochamisa. Ngamashona musibonke laba bantu. Sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina emandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amandebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabonga.
Ya ngu04 khuluma ekezi Marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kwenzela ukuthi i-government lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho. So nama socha namaphoyisa ngicabanga nawane sandla kukhona lokho siyakubonga ukuthi bakabavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini. Yabonga u04 lo ikhezi Marinoha.
Ndivuka njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli. Hayi mina ngivukile ngapha mna ngisibuke esigabeni seMathebeleni North. Sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo. Kanti njengoba nakuthiwa lapha sikhulume lelo bayini kuphela singakhuluma indlamu. Ukuthi abantu bezana bona kanti kabakho yini ke sizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezana ngabantu esihlezi labo, abantu esiphila labo. Bona bathini ngomumo okhona, bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela, kuzwakala ama-opposition party, kuzwakala kuphela yohoda zwakala. Bona be-ruling party kati bona bathini on the ground. Sifisa ke sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe, babekana abahlali ke sizwe imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini.
Njalo futhi indaba yamapulazi, ubaba Mnangagwa wamethu ubhadala abelungu amapulazi uyenza kuhle, kodwa sibona ukuthi amapulazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo, ilizwe lahle lafa. Njalo uma ebabhadala abantu labana kube kurayithi ebabhadala bebele bhekhi bezohlala futhi emapulazini yabo bethole imali yokuvusa amapulazi abo. Labana abantu bephuma emapulazini ngoba sifuna i-cold storage ivuke kube le nyama eziye emazweni, ilizwe lethu linothe libe le mali. Uma Mnangagwa engaxotsha abantu emapulazini, hhayi siyamvotela uyahlale khona. Kananzeleli ukuthi into ewisilizwe liplazi kuphela. Abantu balemizi ngathi umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni lomahlalisane wakhe. So ku-right ukuthi thatha amaplazi ebiza abalungu abancinge bakhomba sithi imali yabo lezo bevusa befaka ifensi, ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 ngiyabingelela kwa-Studio 7 kwasakazi betalela msebenzi womhlaba senzelawo. Nami ngithanduke ngiphosela milizwe ku-Studio 7. Mina inkosi nxa ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident. Mina umuntu wokuqala sibili kumbamba ngokufaka entolongweni umalaba.
ngubayile ikhanda le-corruption, ikhanda le-corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nele nguye-ke uku-corruption ena akhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngomalapa ngingafaka yena strategy lesendilandela lothi igubha bona bobabili yiba bale-corruption bokuqala yikho-ke beyiveza i-corruption ngoba cele yibo yiwo amakhanda e-corruption bona.
Salibonani, salibonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana. Bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise. Abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sokusiba sobalwa ukuthi ke lana sikubuswa ngenkani. Ubuswa ngenkani amazwe onke siyabona nto betshengisela bekhombisa ukuthi into ethile abayifuni. Kwenzakala njani khona lokhu? Hhayi kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho okurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniyo yini ukuze badonse amasoyisi. And futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasosha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona khona thina sodwa. Ngiyabonga.
Salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela. Mina ngungwenya ngiye ngicele lapho ungene ehlelweni luka studio 7 lapha ku live talk ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze lami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokho engiyabe ngikubeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona.
Njani basakazi bethu bakastudio 7 okhulumayo ngundodana Ndlovu e-Country Park eGarikayi lapho kwapha nje khona omunye uNelsi. Mina umsebenzi wami basakazi ngikhapenta ngisebenzela kakhulu ezindlini. Izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwapha nje khona i-corona esithi yena ngizomfakela isivalo uthi ngisivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana. Hhayi mina ngizange ngavumelana nakho ngiyalile sibili kodwa ukwala kwami ngithe angilamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sibili ukuthi i-corona abayithathi serious.
Basakazi we-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu ngisithi iqhubeka ndisenza njalo likhuluma umsakazi wolokhulu. Bakithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo bazibaningi lathi phela leke lithi chacha okwethu lapho. Hhayi asilamaningi sikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF. Bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu kubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu rawundi besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu bezimbabwe asikhipheni umbuso wezanu PF. Sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantu abethu bathwele nzima ezimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulunge lethilizwe kanti ngelinjani kati kade besicela ukubuza imali ezidonetha phandle kwamazwe ukuthi kati ziyakuphi isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukubana umbuso wezanupiyefu ukutshintsha kati wenza umntu ungela ngitho kukodwa okokuthi thiwa iyenzile. Asikhathele bantu sidiniwe akezama ukuthi bantu bezimbabwe sikhipheni iZANU-PF. Ngiyabonga umankalanse eBotswana ngikhuluma ngila eBotswana.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamashumi amahlanu 155,196. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya, umama we-COVID-19 ngapha, hhayi kawumuhlanga sibili. Zawumahlanga ukukhanya igcikwane leliyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvula wona lo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo, ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lamamaski, wonke umuntu akagqoke imaski ikakhulu endaweni zepublic. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna amamaski soke sebefanele bawagqoke. So umama lo mobi sibili kakhulu kakhulu ya asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe, konke nje le ndawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa kunenge nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayona le season, kwale kwakhansilwa sibili okunenginenge. Oko njengama-parks, ama-parks lawa akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Uhlelo lwethu lwalamhlanje othi esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe elimele uTawandamu Jehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.